uZulu eZimbabwe uncoma umsakazo weStudio 7 osakaza useWashington DC ofikise iminyaka engamachumi amabili i-20 years namuhla usethula indaba ezimqotho. Abantu abaningi bathi iStudio 7 yethula indaba eziveza imbono yonke njalo kayilabandlululo. Isikhulumeli sezaphu uMnumzana Msongelwa Ndlovu uthi umsakazo weStudio 7 wethula indaba ezithakazelelwa nguZulu.
iStudio 7 siyayibonga kakhulu ngoba inika amathuba awukuthi abanye abalimbono ehlukenele uhulumende waseZimbabwe bakhulume bakhone ukukhuluma lokuxhumana labantu emakhaya lezigabeni lapho kungela msakazo khona. Lokho kuyinto enza ukuthi ezombusazwe kumbe idemokrasi yethu isabalale, ngoba abantu bayathanda ukuthi bathole imibono ama-views ahlukeneyo.
UMnumzana Believe Gawule, ilunga lebandla leZANU-PF, uthi usebenza ngendlela etshengisa ukuthi ifuna wonke umuntu athole imbiko ngokufanayo.
Ye, kakhulu ukusakaza kungumsebenzi omkhulu kakhulu owethula imibiko ifinyelele kuzigaba zonke. Nginanzeleleka kakhulu kakhulu emaphandleni akithi eZimbabwe lapho kungela msakazo khona ofinyelelayo iStudio 7 ifinyelele. Ekuqaleni kwayo iStudio 7 ite ireporter iqale ngesikhathi umumo weZimbabwe kulomumo omubi kakhulu wawukhona, kwathi kungane kule mpi kakhulu loStudio 7. Layo Studio 7 wasesiba ngane uba le attitude towards umumo weZimbabwe, wasecalisa angane uba necele lapha aliyekelela khona. Usereporter okungani kuyakhanya ukuthi hayi uncedisa ukuthi kufikisa imibiko ebantwini.
UMnumzana Malaki Nkomo, ilunga leZANU-PF, uthi umsakazo uyananzelela abantu bonke kungakhethi ukuthi ngwaluphi uhlangothi.
Ekuqaliseni iStudio 7 thina sikhangela abaningi, sasifuna ngani vele ileli ibuye ubana izochothoza ibandla leZANU-PF, ngoba inkulumo zangkhona ziqalisa sibusibili ongani sibusibili nansi iStudio sebandla le-opposition. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi sagcina sesinanzelela ukuthi hayi, iStudio 7 iyabhoda ibuza, ingakhuluma lalolu hlangothi oluphikisayo, iyahamba futhi uhulumende ikhuluma ibuze ukuthi lokhu kuhamba kanjani. Ngichathisele lihamba ledingisisa kuzinkokheli zeZANU-PF, yadingisisa futhi njalo lakuhulumende bachaze ukuthi kuyini okwenzakalayo. Studio 7 siyabonga kakhulu ngoba liyakhuluma liphinde futhi njalo lifuna ukuthi abantu bazwisise.
UMnumzana Albert Mhlanga, umlaleli kaStudio 7, ulombono ofanayo.
Sichayela ihlombe iStudio 7 ngokufikisa kwayo iminyaka eyi-20 isebenza lathi, isebenza leZimbabwe loZulu wonke. Sibonga khona ukuthi ukufuthelana kwethu okungavunyeli ukuthi kwazakale lokugqiligqili obenzakala eZimbabwe kuze kwazakale sikuzwa ngeStudio 7. Lokho kufanele abantu bengakuzwa, iStudio 7 yenza sikuzwe indawo yonke nje jikelele.
Unkosikazi Patience Sibanda, omele inhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, uthi umsakazo weStudio 7 unceda kakhulu abantu abangenelisi ukuzikhulumela.
iStudio 7 siyanceda kakhulu ngoba abantu basemadolobheni labantu basemaphandleni benelisa ukuthi bezwe izindaba ezakulelizwe laphandle kwelizwe. Singathi sibona njalo ukuthi ikakhulu laba basemaphandleni balutshwana benelisa ukuthi bethole indaba ezakuleli lezaphandle. So siyabonga kakhulu iStudio 7 ngomsakazo konke emadolobheni lasemaphandleni, njalo lokuthi iStudio 7 sililizwi kulaba abangelalizwi.
Unkosikazi Sikhulekile Moyo, ukhansila kaWard 17 ePhumula ekubandla le-CCC, uthi umsakazo lo uthandwa ngabantu kakhulu indawo zonke.
Halelisa abeStudio 7 ku-20th anniversary. Sisithi halala, umsakazo lo ngumsakazo esiwuthanda kakhulu, njalo yiwe esikhangelele ukuthi usinika imbiko lenhlelo eziliqiniso. Konke okukhulunywayo ungakulandela kuyabe kuliqiniso, njalo uyaphakamisa imisebenzi yonke eyenzakala indawo ezithiyeneyo zinjalo. Eminye imisakazo yathola ukuthi bakhuluma into othi nxa usuyilandelela ungayibambi kodwa le.
Umsakazo weVoice of America Zimbabwe Service owaziwa ngokuthi iStudio 7 wasungulwa ngomnyaka ka-2003. Injongo yomsakazo lo yikwethumela uzulu indaba ngokugcweleyo kungelabandlululo kungabe kungokuphathelane lezombusazwe, ezomnotho, ezempilakahle, ezemidlalo loba eziphathelane lozulu. Usakaza nsuku zonke ngehola lekuseni elesithupha kusiyafika kwelesikhombisa 6 a.m. to 7 a.m. kanye lantambama ngehola lesikhombisa kuze kuyefika elesitshiyagalombili 7 p.m. kusiya ku-8 p.m. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngubathabile Masuku.